Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Thatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusiphathela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 Mbimbitho 2023 ukeyino kumede sayiti. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe liyaludinga ugwalo lwabalilungelo lokuvota i-voters roll. Umphathintambo wendaba zamabhizimusi amancane laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni osemhlanganweni munye owe-CSW 67 owenzelwa eNew York khonapha eMelika futhi bakhangelele ukufunda okuningi emhlanganweni yaseNew York. Abe-CCC bathi bazaphikisa isinqumo se-High Court esokuthi i-ZEC iqondile ngokwala ukwethula uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaludinga ugwalo lwabelelungelo lokuvota i-voters roll ukuze kwenziwe uphenyo kilo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni lethatha lezindaba owenzelwe ehoteleni yeBronte eHarare lapho uChamisa ethule uhlelo lwebandla lakhe lokuthuthukisa umnotho oluphansi kwesihloko esithi Zimbabwe Agenda 2023. UChamisa ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwalolu gwalo.
All we wanted the voters for was to make sure that we are able to do forensic audits. Because in terms of the law,
ebesikufuna ngalolu gwalo lwabalelungelo lokuvota ukuthi siluphenye ngoba umthetho ukuthi i-voters roll kumele itholakale njalo ihlaziwe.
Uphinde wakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi asebenzise ithuba lokubhalisela ukuvota elizaqhutshwa yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission kunsukwana ezilandelayo.
We have to win big summer saying, but if we vote it doesn't make a difference. It does make a difference.
Kufanele sinqobe ngokwesibanga esiphezulu kakhulu, kodwa bakhona abathi akula mehluko lanxa singavota. Umehluko ukhona. Silakho ulunqoba lolu khetho uma sonke singaphatheka kulo. Ukulunqoba kabanzi ngeke kwavumela amathuba wokukhohliswa loba uqilibezelwa.
Ukukhalaza ukaChamisa edabeni le-voters roll kuza ngemva kokuba umthethwandaba we-High Court usanda kulahla isicelo sommeli we-Harare North edale lephalamende umnumzana Rusty Markham sokuba uzulu atholiswe lolu gwalo ebulenjini i-electoral voters roll. Kodwa esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi kabasiboni isizathu sokuthi ivezwe leyo voters roll.
Kuba yingozi ukubana kukhitshwe i-electronic vote kodwa kusalungiswa ukubana kube lalawana esiwathi ngama-hard copies e-voters roll kumbe ama-soft copy angikhona akhitshwayo avele ehlala ekhitshwa izeki ngazikhathi zonke.
Abe-CCC baveze njalo ukuba abazamela uzulu kulolu khetho lwalonyaka bezovela ebantwini hatshi ibandla okuyindlela enconywe kakhulu ngeyinye ingcwethi kwezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo.
Yili kusasa labantu beZimbabwe leyo lokuthi abantu bekhokhelwe umuntu wabo abamkhethayo oyindawo yabo yengakuchuzelwa ngabakhulu phezulu. Ewazi inkinga zabo lokwazi ukuthi bacheba ngani. Kune ngathi sesetsholothi siyayikhuma edeleni. umuntu anyathela ukuthi ihambani lethenga inyama kuna sicheba igeni. So kufuneka umuntu okwazi ulimi lwabantu inkinga zabo kanye lama preferences into abazifunayo ngaleso sikhathi. Kufuneka umuntu ophila la ku community wazi izindingo zabo. Ngonani uchamisa lapho babuye lento enja ekumele ukuthi amaZimbabwe namaningi ezama ukuyiresearch ezwisisa ukuthi iyanga into entsha ehlukeneyo lokufakelwa abantu kukhokhelwa abakhokheli abangazakalini.
Uchamisa utshele intatheli zindaba ukuba ibandla lakhe lingeke laveza elikwenzayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka, kodwa esithi bazanqoba nxa luqhutshwe ngokukhululekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngakwelakhe icele utshele umhlangano owenziwe kumaviki amabili edluleyo wokuhlaziya ngezikwelede zeZimbabwe ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo, ngoba ilizwe livele lihlezi liqhuba lolu khetho ngendlela ebalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu kusikudaba lunye ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamazwe omhlaba kunanzwa ilanga labesifazane ele International Women's Day izolo. Ugogo Rose Nyathi umanyene labalimi abangomama benhlanganiso ebulawayo Women Farmers kuhlelo lokwabela ukudla abafelokazi abangamachuma isikhombisa 70 abaswelayo abahlala kuleli dolobho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Ugogo Rose Nyathi uthi uyathukumezeka kakhulu nxa ebona abafelokazi abanjengaye abahluphekayo beswela ukudla, yikho nje ephatheka kuhlelo lokubadingela ukudla.
Mbabuyile sibila ngoba ndamakuthi bathethangusebenzi kolwa yona le imali yona le yamadodetafayo kati imalini ungakutshintsha okuyimali kwangkhona nxa kusa kumabhisa i-2 dollars siyathenga ne-2 dollars.
Abebulawayo Women Farmers bathi yebo kuhle ukuthi ngelanga labomama kukhuthazwe ukulinganisa amathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, kodwa ke uqatheleyo kuncedisa abaswelayo ikakhulu abafelokazi. Unkosazana Martha Maphosa umqondisi wale nhlanganiso.
Nxa kuyikuthi abantu sivune kuhle like lo nyaka sowufule ebhamba harvest, singavuna osukutholileyo siphinde futhi sinike ezintandaneni.
Koko mabhanda ngomunye ophiwe ukudla laye ngumfelokazi.
Sithole ibeans ama-2 kg bathi mhlanyelo kodwa thina sizaphekela abantwana. Nkamu wabhubha ngakhona ukuyana vele okhona emhlabeni. So ngisihlalele ngigcina abazukulu abangu-2. Okunye okunhlupha yirenti. Cela nje support ukuthunyelwa nje ukuthi nami ngithole umncedisa kurenti le-school fees sabazukulu.
Ugogo umamoyo ukhangele abazukulu bakhe abezintandane ngoba umkakhe wathoda.
Wafa nge-stroke ngo-2011 and then abantwana bami bonke sebephelile senzelele abazukulu.
Unkosikazi Sikhangazile Ndlovu washilwa ngumkakhe njalo usehlelweni unatha amaphilisi engculaza.
Mina akulancedo engizitholayo, bengicela umuntu ongangincedisa empilweni yami ngoba khathesi lami nathawona la amaphilisi engamaphilisi futhi afuna ukudla. Khathesi sivelathola zona lezi i-beans esizitholileyo, sugar beans ama-2 kg okokuthi hhayi lami kuzangiqhubo okwamalanga wona lawo.
Besifazane abaningi abafelwayo badinga uncedo. Unkosazana Violet Nyoni ngomunye wabo.
Umkami wafa ngama-fits so angahlupheka la isikhathi eside, so endlini kodwa hhayi ngisele endlini. Kanti kube bunzima sibile kakhulu ngoba ukudla irenti kuyabhadalwa, izimali zangkhona ziyabuya zilokhu ezikhwela zikhwela, imali yangkhona kayitholakali.
Lanxa ukudla abakuphiweyo bekulutshwana, abafelokazi laba bathi akufani bazalincencisa nemuli zabo ngoba vele bengela olunye uncedo abaluphiwa nguhulumende loba ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Ngiyimela yeStudio 7 ngobulawayo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Kusenjalo umphathi ntambo wendaba zamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni osemhlanganweni OSCSW67 owenzelwa eNew York khonapha eMelika uthi bakhangelele ukufunda okuningi emhlanganweni yaseNew York ekusetshenziseni kwemitshina yangalezi nsuku ukuthuthukisa imisebenzi yabesifazana kanye lokulondolozwa kwelungelo labo. I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lonkosikazi Nyoni echasisa kabanzi ngalokhu.
I-programu leyinhle kakhulu i-CSW singamazwe amaningi angadlula 840 countries So sihlangene lapho ukuthi sikhangele ukuthi omama bancedise kanjani nge-information technology.
Kuyini elizafisa ukukwenza ikakhulu nxa sigxila kwamankazana labesifazana bemaphandleni?
So sikhangelele ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi omama abangazisebenzisa i-ICT emakhaya batrene bancediswe ukuthi i-ICT ibancedise amafoni esinawo emakhaya, ama-computers asezikolo, abantwana baconnecte lamanye amazwe, baconnecte lama-business, baconnecte le-information eyabanceda ukuthi bafunde kuhle, ikakhulu abantwana abangamankazana. But i-ICT iya-expose abantwana futhi ezintweni ezimbi ezinjenge-pornography, izinto ezingekho emthethweni ukuthi zibukelwe ngabantwana. So siyakuxoxa konke lokhu ukuthi njengabazali kumele ukuthi labantu labo-teacher kumele sihluze sibone ukuthi okungena emafonini lokubukelwa ngabantwana izinto ezakhayo.
Lalolu lwazi eselilalo lifisa ukuthi libuyela ekhaya eZimbabwe, lifike lenzeni ngalo?
Ngithemba sisuka lapha sesibuyela eZimbabwe sizaba lapha ukuthi sincedisane nabanye ukuthi i-ICT isebenze indawo zonke zelizwe lethu. But okunye kubeke ukuthi isetshenziswe kuhle ukuthi yakhe abantwana, yakhe izimuli, yakhe lesizwe.
Lo bekungunkosikazi Sithembiso Nyoni esixoxe laye ecingweni eseNew York. Inhlanganiso kahulumende e-National Joint Negotiating Council, NJNC, engaphansi kogatsha lwe-Public Service Commission, isidlulisele kusasa umhlangano obukhangelelwe ukuqhutshwa namhla. Umhlangano lo ngokuxoxisana phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe jikelele mayelana lokwengezelelwa imali yeholo. Lokhu sokungokwesithathu umhlangano lo udluliselwa phambili ngemva kokwehluleka ukuvumelana emhlanganweni wokuqala mhlaka 4 kuNhlolanja lenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU. Kulaba balisi ababambanayo babumba iqembu elizibiza ngokuthi Teachers for USD eligoqela ababalisi bemadolobheni kanye labemaphandleni. Laba babalisi basongela ukuqhubeka bekhalala umsebenzi. Isicelo sabo size samukelwe nguhulumende. Bathi ngomvulo kabasoze basebenze nxa umholi wabo engavumanga ukubapha leyo mali abayibizelayo, i-US dollars 1,260. Sixoxe ngalolu daba lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, i-ARTUS.
I-National Joint Negotiating Council sivele sakhuluma ngayo kudala ntatheli Magumede, sikhangele ukuthi abantu abayibo abasimelayo laphana o-Alexander Siria laphana abasobabalisi abasoma-civil servant nabantu abahambe bahendiphikwa ukuthi bayenze ikomiti emela izisebenzi. Bese siyasikhangela indlela abayenza ngayo nxa sikhangele ingxoxo zonezi ezikhona. Ngabuyela emuva sizathi ingxoxo lezi kwakumele zenziwe mhlaka 1. Mhlaka 1 kwakuthiwe ngo-10 ekuseni umindo wabuya wafaka ukuxolisa kwathiwa ngo-2 wabuya futhi waxolisa kwathiwa mhlaka 9. Namhla kumhlaka 9 besikhangelele ukuthi kuyaxoxa selethi hayi ngolwesihlanu. Uzamthemba njani umuntu oyenza njalo?
Isizathu sabo sokutomatoma sicacile yini?
Isizathu emuva lesi jwayele ukuthi nxa behlangene kwathiwa umhlanganiso udlulile phambili kuyakhulunywa ukuthi bekuphetheke. But futhi ukuthi kaphethe baphethe inhlamba, inhlamba abayenza ebeyayenza lize besale lokuthi beyithi bhadla ebantwini. Ngokunjalo thina vele sesibona nje ukuthi yikudlala.
Manje selihlela ukwenzani lina?
Thina kumanje sisebenzisa i-hectares for US dollar. Sesizama ukumobilize sisebenzisa yona le ndlela yokuthengisa ukuthi angelani NBNC ayithembakalanga ihluleka ukubamba izi-10 nje yiyeke izimhlangano yiyekela abantu ukuthi bakhe singenza. So sisehluleka lokuthi zikhulume ngezinye indlela iyabona ukuthi abantu bakhethe emakhiyasini abantu abayifuni imali. Yikho sesithi thina ngomvulo angcono abantu bonke baphume emakhiyasini ukuze bebone ukuthi hayi asinamali laphana abantu belesathi asihlonipheni mhlawumbe abadala kukhona abasithathele khona.
Impumela yengxoxo yakuqala layitshela kuphelwa na?
Hayi, akula nto yaphumayo. Ababengene laphana ngathambinhlanganiso zababalisi abanjengabo Zinta, abo Progressive Teachers Union, babubeka mcweki ukuthi kuvunyelweni ukuthi lokhu ade kubuyelwe uhulumende makungadelwa abantu. So sizama ukukhangela ukuthi nxa kunjalo uhulumende uya le nto afuna ukuzeyinikeza izisebenzi zakhe bese kuthiwa ingakhuluma. Sizasebenzisiba la elinzima inhlamba.
Nxa sikhangela kuhulumende akula olunye ugatsha elingaxoxa lalo.
Okuthi emthethweni vele abantu okumele sothelako yi-Public Service Commission. Okuyiyo i-Public Service Commission iyahamba yayabumba i-MJMD. Njengoba kunjalo i-Public Service okumele kube yiyo engasihlala siyikhuluma nayo. Yona ifihlile phela enye into okumele i-represente, i-platform okuthiwa yiyo okumele sikhulume sikiyo. Sesibone ngani sokumele sibuyele siyefika isisekelo sombuso u-Section 65 ngoba u-Section 65 uyasivumela ukukhuluma lohulumende noma ngayiphi indlela enjengeyokubhikisa, enjengeyokuhlala ezindlini, enjengeyokuphethishini. Kodwa-ke thina sesinakani ukuthi hhayi indlela engcono yokuthi sihoqe emsebenzini ngesilungu abathi ukuyidrowa ilebhayi esikole kuvuke kungela ababalisi.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ARTUS esixoxelayo eselupane. Unkosikazi wentatheli izindaba eyanyamalalayo ngo-2015 u-Itai Dzamara, u-Shefra Dzamara, uselobele umongameli Mnangagwa encenga ukuba kwenziwe uphenyo phezu kokunyamalala komkakhe. UDzamara wanyamalala ngomnyaka ka-2015 mhlaka 9 Mbimbitho njalo ulokhe engakatholakali. Namhlanje sokuyiminyaka eyisithiyangalombili acatshayo. UShefra uthe ukuloba komkakhe kuphazamisa kakhulu abantwana bakhe ababili, bona athi bakhala malanga onke bekhumbula uyise. UDzamara wayekhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe achiye umsebenzi esithi wayesehlulekile ukubusa ilizwe. Kusukela ngo-2015 uhulumende uthi kakwazi ukuba uDzamara waya ngaphi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngezomvikela kuhulumende weleMelika uDefense Secretary Lloyd Austin ufike kwele Israel namhlanje kuhambo lwakhe oluqale kuliviki lokwethekelela amazwe asemhlubulweni oweMiddle East. Uhambo luka-Austin beluvele lujonge ukuyakhulumisana labakulumhlubulo ngokwehlisa ukufuthelana phakathi kwe-Israel lele-Palestine esigabeni se-West Bank osokuphazamisa impi yokumelana lobudlwangudlwangu be-Iran. Ugatsha lwezemithetho kuhulumende welemelika lukhiphe ugwalo olusemthethweni ole-warranty olupha imvumo yokusuthuna indizamtshina yohlobo lwe-Boeing 737 yenkampani yamafutha ezimota yakwele Russia e-Rosneft. Isetheswa umlando okwephula izijeziso zenotho ezetheswa ele-Russia ngele-Melika. Lindizamtshina ibiza izigidi ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola ele-Melika, US $25 million.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ummeli weHarare North edalele ephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Alan Markham uthi uzaphikisa isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iqondile ngokwala ukwethula uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-electronic voters roll. UMakham ubecele inkantolo ukuthi iphoqe iZTC ukuthi imuphe i-voters roll ukuze ayicubungule abone ukuthi akukho okungaqondanga kuyo yini phambilini kokhetho. Kodwa uMahluli uthe ingethulelwa uZulu i-voters roll ilakho ukuphathwa kubi yizigilamkhuba okuyinto esekelwa ngabebandla leZANU-PF. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukusolile lokho esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone i-voters roll ngaphambilini. Udaba le-voters roll lolu solubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-CCC leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Ubhebhe onguye osungula lengxoxo.
I-voters roll leyo ngeyabantu kayisiyo private limited. Mhlawumbe ungabuyiza ethatha ibizo lami kimi ngithi kulase ngithi ngicela ukubona ukuthi ubhale ngapho ukuthi ufika ngifuni le bizo lakho. Kanti abantu khonapho-ke kuthi ukuthi ngezindlela-ke nxa sikhuluma ngokuthi i-judiciary capture by a system yikho sikhuluma ngabo ukuthi abantu abaliya captured by a system. Ungabona sokusuka nokufihlelana i-public document okufanele ivele ku-public institution enjengeZEC futhi ukuthi sikhona isimenemene esifihlakeleyo esesisenziwa yilabo ababusayo besebenzisa inkundla yenkantolo isegcekeni lapho ukuthi-ke kukhona okufihlakeleyo. Kwakudingeki ukuthi uhulumende ancedisane lomthethwandaba ukuthi bafihlele abantu i-voters roll ngoba ngiyabo ilamabizo abo akunasizathu sokuthi bangayifihlela.
Nanso baba uGawule, kuthiwa ifihlelwani i-electronic voters roll?
Nyamuzi uba uBhebhe, nyamuzi umzukulu wami uyakhuluma sibili loud and clear. But okukhona ukuthi mina ngizatshiyana naye kaminyani ukuthi mina isinqumo lesi esethulwe yi-High Court ngivumelane le-High Court ukuthi i-High Court nayinquma isinqumo kuthiwa ngukuthi oBhebhe basuka bethi i-High Court inganquma isinqumo bona akade bethume umuntu wabo omunye ukuthi hayi hamba uyephikisa ngoba nalo MP kazenzelanga wathunywa yiphathi yakhe naleyo ukuthi ehambe ephikisa khonokho. Ngokunjalo-ke oBhebhe nxa sekufike ebangeni lelelwe impumela yakho lingaphuma ingasabasuphisi basi ngikhuluma ngokuthi labana bakhethiwe banjani kodwa ingaphuma inhle ivumelana nabo babe bevuma sile ukuthi into leyo basuthiseka ngayo. Ngiyadana kakhulu ukuthi ngathi senza izinto ngaleyi ndlela singasavikeli izinto sibona ukuthi kulokunye okungenzakala okungazivikelwa sikubalekile kulokhu into ezisegcekeni eziya izigilamkhuba siyazazi izigilamkhuba lezi ezibalekelwa yiyo izeki ukuthi zingathi zithathe ithobalelelo lokuthi zingene ziyenze into ezimbi kakhulu izigilamkhuba lezi kube lokuganga okuningi kakhulu sokumele kuvikele ukuganga kholokho khonokho kabe siye ethetheni kwaba kuningi abafuna ukukwenza bafuna ukumanipulata yile ukuze ni-voters roll ngendlela ethile beyenza izinto zabo zokugana.
Uyakhuluma ubaba uGawule baba Bhebhe.
Ngizakutshela enye into eqakathekileyo uNtungameli enze ukuthi izame lale ukuthi ikhiphe i-voters roll. Ngizayitshela abalaleli ukuthi babeyazi besukisela namhlanje ukuthi izame yanelani ukhiphe i-voters roll. Okokuqala nxa kuqabula abantu abaregistered abangu-5.8 million abanye bakhona bona bana abakhona phana ku-5.8 million ngabantu asebafayo ngabantu abangekho elizweni laba ku-diaspora. Benzela ukuthi singakuboni thina khonokho bese sithi nxa sokuyiwa kwe-election bese besebenzisa la amabizo ukuriga i-election sikhangele lonyaka bangaze balela i-voters roll sizababamba kuphela ngoba okusalayo kufanele ukuthi bapha abantu baphume ngobuningi bayevota. Besifuna i-voters roll ukuthi sitshengise wonke umuntu kube sobala ukuthi khangelani ubani wapha isihlobo sakho uyamazi khangela ubani kakho lapha use-diaspora uyamazi into ezinjalo yizo kade sizivunela i-voters roll but kungasenani bangaze balelayo akulani nalokho. For instance uyakwazi yona Ntungameli nxa i-document ungayifaka ku-word uyinike umuntu uyakwanisa ukuyithinta lokho okubhaliweyo kodwa ungayifaka ku-PDF uyinike umuntu sasakwanisa ukuthi into okubhadaliwe. So kuyafanana nale-electronic layo iyakhiwa ukuthi ingavuleki. So ngamanga la akhulunywa izanu ukuthi bona bathi bona kuthiwa kulo muntu ozamanipulate i-voters roll nxa sidlala i-game singabantu abadlalayo akula enye iklabhu esifiselwa imithetho yebhora
ube nemikhaya phini kwimpepho yebhola. Khathesi zithini siyakwazi izani phepha inayo le electronic voters roll. Kodwa thina siyakhompyutha kabafuni nayo.
Akula kuhlakanipha phakathi yini baba Gawule ukuthi ivoters roll iphiwe abancintisayo abe-CCC lana bezano abezaphu wonke amabandla ivezele uZulu ukuze ayihlaziye umuntu wonke oncintisayo abone ukuthi hayi ngempela konke kuhamba kuhle
khona konkomo kuyizinto ezikhangelwayo zonke kodwa phela izwek ivele njengoye eyiyo ekhangela ezokhetho ibambe ukhetho ne-voters roll imele ibe yiyo futhi izwek eyivikelayo ngoba into engithanda ukuthi ngitsho eliqiniso elibuhlungu ikuthi khona besikukhulumayo ikuthi kulezi gcami ezisuka zithathe ithuba lelo ziyenze kugama kwazo zinaba siya phambili kodwa-ke okukhona yilokho ikuthi abantu bonke abarejistileyo ukuvota ithuba lokuvota baba lalo nako kuthiwa ngubhebhe ukuthi abafileyo bayatholakala kuvota akuswelakali khonoko bakhona baza kufa vele izelini ivota ukhetho lungakafiki abarejistileyo sila bakhona abasaze bevote umuntu ofileyo kavoti umuntu ofileyo kazakavoti ezimbabwe ngesithi mina le khona esiyisebenzisayo umuntu ofileyo ufile kavoti vele angizange nihlangane la umuma wokuthi umuntu ofileyo ukuthi uyavota uvota njani umuntu ofileyo lani i-id yakhe yabe isithini umuntu abethela i-id ethini umuntu ofileyo ebesiyavota ngayo i-id yomuntu ofileyo akutholakali lokho into ezingayenzakaliyo le akukho but kuloku manipulator kwelo kuzeni abakufuna ukukwenza bona abantu abayibo abakufuqayo
umnumzana Believe Gawule lilunga le-ZANU-P F ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
We are expecting the team that is coming from Harare to arrive on Friday, and we will have some training program over the weekend, and on Monday the teams will be in their respective locations. So there will be three teams, and each team will cover three provinces between the period of 4th March and 1 April. And during that period, at each location that they will be at,
sikhangele ukuba abantu laba bazafika kusasa babe sebeqalisa ke umsebenzi ngomvulo. Kuningi kakhulu esibona ngazani bazabe bekwenza emphakathini. Bazakwethekelela izabelo ezijeneyo lapha kule South Africa ukuze babone kumbe badinge abantu bonke abadinga uncedo. Okunye njalo bazakwethulela uZulu ikunikeza abantu ama birth certificates lokunye okutshiyeneyo.
They will be offering the consular services as well to our nationals. So apart from the mapping exercise for the Zimbabwe exemption permit holders, we are also going to offer consular services such as applications for birth certificates, applications for passports, and also those who may want to apply for temporary travel documents.
Lobe kungumnumzana David Hamatsiripi omele eZimbabwe kwele South Africa obechasisa lapho ngesithunywa zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezikhangelele ukuba zizafika kwele South Africa kusasa lapho ezizancedisa khona ukubisela ekhaya abadabuka eZimbabwe abazehluleka ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Sibuye njalo saxoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kabanzi lutho ngezithunywa lezi.
Sagcina thina sikhulumisana no-ambasada echaza ukuthi kulungiswa inhlelo zokuthi i-repatriation ingancediseka kanjani abantu bakithi. Asikezwa ngaleli qembu, angilazi ukuthi liqukethe obani futhi bengingakezwa mina kuma groups ethu abantu becommenta ngalokho. Ngiqala ukukuzwa nje khona lapha nje njengoba ungibuza
singathi kodwa ubona zani kuyahamba njani nxa ukuthi abantu laba bangabuya bazelibona khona
ke makuwukuthi kule qembu elinjalo elizodingida ukuthi abantu bangancediswa kanjani. Lokho kungaba yinto enhle kakhulu ngoba inkinga zabantu bakithi ziningi, kodwa kube kuhle ukuthi liyenza i-consultation nabo abantu kungabi ukuthi thina sizinkokheli yithi sesikhulumela abantu ukuthi bathi kwesinye isikhathi abake badityaniswe ezindaweni.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Lilale olivalelisayo ngugeyino sayidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.